sikwenzayo ku emfobula wa fighting COVID-19 sikhangele iawareness ukuthi abantu babe kwazi ukubana lelo gcikwane esiliswana lalo kawudinga ukuthuzebe lalo uzulisane lalo kumele umuntu azivikele ngokugqoka ama mask lento okuthiwa yi physical distancing lokugeza izandla emanzini agijimayo lokusanitizer enye silayo yindaba ye fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu siyabonga ubulawayo ngokuzwisisa khonoko xoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kulama companies anjenge Punk ABC le City Link asebekhuphile imali bedonetha kulelo hlelo lokuthi sithenge ama sanitizers lama protective equipment sinike odokotela basezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo emathadeyi eThorngrove lokuvula kwesibhedlela sikaNkomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke ama impahla yokuzivikela ngesingizi sithi ama masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku-emphasize ukuthi abantu bagqoka amamaski. Amamaski kasonto ekufashini yinto yokuthi abantu bazivikele babekwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimihlobo etshiyeneyo kulama phiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqokaqhubela omunye.
Awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kobulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo fighting COVID-19. Not only are we doing awareness and the fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile encadele kubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingela kudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjenge-Sidco, United Refineries, Koki Ndlovu Gazi, group in UK, swung lama individuals, swung even DHL, isitco leqoqi Ndlovukazi basiphathisa ngempupho. Siphinde sinanzelele ama farmers akobulawayo, they also provided ama vegetables for his chair. Swung Christian Alliance that came on board with beans, ukuthi sinika abantu bakithi ukudla ngesikhathi esinje.
Likhangelele ukusiza abantu abangaki kobulawayo?
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu ezifika 10,000 kobulawayo. Not abantu, izindlu. Sikhangela per household. So far we're at 625 ngoba izandla zethu zimfitshane. Kodwa ngawo kuyavuma lawo umhlobo wami lapho khona. Xa ulesifiso sokuxhasa lo mkhosi omkhulu ongangotshaka, ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane. Sinama pick up points atshiyeneyo kobulawayo where you can easily la udonate sincedisane. Njalo silama eco cash matching numbers ethu sidlila siyaphambili kukhonoko. Isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina. I-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone kwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu. Abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini kabakuzwisise ukuthi impila kahle ibuya maqala. La makhampani akuzwisisa ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali.
Ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende?
I-challenge ekhona kwakathi esingikunanzelelayo is ukutesta it individually, it's expensive. Kwezinye indawo bathi ngama-US dollar of which kungaphezu nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba.
Gqiba ingxoxo mazibise.
Ndilawo nxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka ncedisana lathi kasoyintethu sodwa into ethi sonke. Isifiso sethu kubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe.